from the first day ngibona relations ngumama ngamende amabili amasakho ngileyo ngahlangaba lokusola okunenye ngatshela even abanye abantu endawo kuma WhatsApp group lapho ukuthi umuntu obhala isitori ngithi isosi yesitori yaso ngipandaba kumbe nhlanganiso eyaziwayo njalo edume ngokubhala izindaba nje ngokuba libizo nje elingajayelekanga. Ngase ngizibuza njalo ukuthi kambe isitori esingabhalwa kangaka kumbe esingaba sikhulu kangaka kungehlula ukuthi uhulumende ekhulume kumbe amapholisi ekhulume through ama-media abajali ukuwasebenzisa u-Herald labo-ZBC. Uthi ungabala isitori sakhona njalo awutholi kuqanjwe ngitsho ngitsho oyedwa umpholisa kumbe uminista kumbe ozokuvikela. So kuyatshengisela nje ukuthi kulabantu ababa lomkhuba okubhala into ezingamanga esithi i-fake news, okuyingozi kakhulu ngoba izitori ezinje ziyethusa abantu, zenza abantu bemangala ikakhulu emaNdebeleni ngapha kulandela into ezenzakalayo kuhlale zegugurawundi lanlaye. Umbuzo endilawo, umuntu obhala into enjalo ucabangayo njalo ulenjongo yakhe thina esingayaziyo.
Igambe kungaba kuyikuthi obhale lolu daba ubefuna nje ukuthi abantu bethekelele iwebsite yakhe yini, lokho esingathi clickbaiting ngesiNgisi, kumbe kulenye nje injongo efihlakeleyo?
Kungananzelela istori lesi ekungengekade sibhoda kubo WhatsApp lapha akula le link yewebsite, okuthengisela ukuthi ngumuntu obhale ile njongo yokuthi abantu becabanga ukuthi kule into eyenzakaleyo kumbe kukhona akuplanayo yena afuna ukusebenzisa isitori sokuthi anjho ngalithela ukuthi kuzabanyiso izitori sekuza kuma-election and abantu bale njongo ezijiyeneyo. Ngathi ngibala mistoahlengathi kimi ebantwini abaningi kuyukuthi kulokwenza lo hulumende kumbe le intelligence bebezakubhala isitori esingani singcono in terms of i-construction, in terms of ukusibeka sobantu. So ngahle ngakhipha mina abantu be-intelligence lohulumende phakathi ngoba nje ukubhala kwa nxa ungunazi indaba ubala isitori sakhona usubone nje ukuthi sibhalwe i-amateur